Abantu kumele bekuzwisise sibili ukuthi uMongameli uBiden indaba esenza kubi ku-domestic policy. Ngoba i-domestic policy ayisiyo vele ubungcwethi bakhe yena uMongameli uBiden. Sikhumbule ukuthi uMongameli uBiden wakhethwa lapha nguMongameli uBarack Obama ukuthi ebe ngumsekeli wakhe ngoba waye lobungcwethi ku-foreign policy. Yikho uObama wamkhetha. So singathi siyakhangela kathesi indlela uMongameli uBiden abukwa ngayo ngamazwe aphandle, siyabona ukuthi ama-numbers akaphezulu kakhulukazi sibili. Ngoba uMongameli uBiden wathi yena engena embusweni watsho ukuthi ufuna ukuthi alungise zonke izinto ezaphanjaniswa nguMongameli uTrump ukungazwanani lamanye amazwe. So kakhulu amazwi akhe uMongameli uBiden wathi, "I want to return the US to a position of trusted leadership among world democracies to counter challenge iRussia leChina." So i-foreign policy yakhe siyayibona sibi ukuthi uyayiqinisa, and njalo uthi khona ufuna ukuthi astrengthen abathi transatlantic alliance between i-America le-Europe, and njalo futhi uyazimisela ukuthi i-America iqinise i-NATO alliance ukwenzela ukuthi amazwe e-Europe ahlaliseke. Ayikhona lokhuyana esasikubona uMongameli uTrump ehlala ebahlukumeza ngakho ngendlaba ye NATO alliance. And njalo sesibonile futhi ukuthi uMongameli uBiden uthe engena embusweni wakhe wahlwabisa iMelika kuParis Climate Agreement. Simbonile kathe sigijigijima lapha eGlasgow ngendaba yeclimate, and njalo lokuthi akhulumisane labanye amazwe khona ngale eEurope ngendaba yeCOVID leyo bubhanile lwesolubone emhlabeni wonke nje jikelele, and lokukhulumisana lamazwe eEurope ngecyber attack le cyber espionage. So izinto zonke lezi izinto ze foreign policy yakhe simazi ngazo ukuthi hayi uMongameli uBiden ekuzwananeni lamaye amazwe kulapha aqine khona, ngoba sikhumbile phela ukuthi anti nguye owayenguchairman ku Senate ku Foreign Relations Committee. So phandle kwelizwe leAmerica kwenza kuhle sibili, phakathi lapha eMelika hayi kenzi kuhle sibili. Ngakho khona okwesengulandisile eMnumzana Nkomo.
Ibandla lamademokrasi laye ubaba uBiden kuyini abangakwenza okungaguqula amanani la? Sibone abantu besithi hayi bayavumelana la empela, wenza kuhle umsebenzi.
Uyabona ama-Democrats lawo ayaziyangisa kakhulu uMnumzana Nkomo, ngoba i-factionalism yabo ebandleni labo ayisiyangisa kakhulu, ngoba uyabona ukuthi yiyo enze ukuthi khona babhuqwa kubi lapha kuma-elections la esiwabone emalangeni. Sibone kakhulu, you know, eVirginia lapha, iVirginia ebilo governor sibili wama-Democrats, and isaziwa sibili ngokuthi nje i-state ebingani singeyama-Democrats. But babhuqiwe kakhulu sibili ama-Democrats, bebhuqwa kakhulu ngokuthi bona bodwa nje vele sebele factionalism, ngoba eyangise kakhulu, ngoba khangela baba le opportunity yokuthi bevumele into le ibhili le kaMongameli uBiden yabehlula bebodwa nje ama-elections la azafika bengavumelananga. So abantu bathe bebakhangela, yabona phela e-America bakhona laba bathi ama-independent thinkers, ama-progressive voters, uyabona ama-moderates, abantu nje abama bekhangele, you know, ama-swing voters ukuthi kuhamba njani. So bathe bekhangela babona ukuthi yazi ukuthi ubulokhu uvotela abantu abavele bona bengazwanani bebodwa, and akubathabisanga kuhle sibili abantu njalo. Lakho khona kokuthi ama-Democrats bebengani bebethi ngabantu abafuna ukuthi abazali bengabi involved ezindabeni zabantu ababo esikolo. So konke khonokhu abantu bakukhangele babona ukuthi bona bodwa nje ama-Democrats abazwanani. So i-factionalism imbi kakhulu sibili, ngoba iyo la esibulalayo kakhulu eZimbabwe. Siyabona ukuthi lathi factionalism emabandleni ethu eZimbabwe yikho kwenza impumelelo ethi lokhe ingayindawo nje, lokhe sigcoba ndawo inye, ngoba vele siphombulwa sodwa.